Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Gugula. Izengo. Tadora unechitatu munhu wese kuita demonstration. Mademo ajatanganyika wese kuputika semaputi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa eMarondera namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobunengi eHarare ngolwesithathu esola indlela ikomishini yeZEC ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Abantu benkaya sebekhethile abakukhethileyo, thina sesiqedile. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu begwanda.
Bobaba nabomama asiyeza ke sidlulisa 40 years lokho sibuswa yilaba bantu.
Abamabandla achiyeneyo labo bebekhankasela ukhetho endaweni ezichiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni okuqoqwe ngomanyano wakhe eHarare ngolwesithathu besola indlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Tadora unechitatu munhu wese kuita demonstration. Mademo ajatanganyika wese kuputika semaputi. Tichambotanga tichita hwani remuHarare vanhu vakasaterera. Tichademonstrata almost if need be on a daily basis. Kana achigumira mademonstration, tichagumira kutaura kunotiwa kamunangagwa uyachiona ne 1-on-1. I've requested my meetings, asina kutaimira, because he's not a nation builder. He's not a gentleman. He's not a patriot. He's not a revolutionary.
Umnumzana Chamisa ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaphatheke emhlanganweni wakhe lo ukuthi bavote ngobunengi mhlaka 30 bakhiphe umbuso wezanu PF. Uthembise ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni okugoqela ukusilela kwemali lemisebenzi alubana ethe wanqoba. UChamisa uyilandule imbiko ethi ufuna ukukhetha unkosikazi Grace Mugabe ukuthi abe ngumsekeli wakhe kuhulumende we-MDC Alliance. Kodwa uthenxa umnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe bemsekela njalo befuna ukumvotela uyakwamukela lokho. UChamisa uthembise njalo ukuthi phansi kukahulumende wakhe imihlobo yonke yabantu eseZimbabwe izaphiwa izikhundla kungelanketha betshabi.
Tshisa baba tshisa. Kukula. Yeso. 30 July are the election nje. 30 July is a watershed election. 30 July is a life news election. 30 July is a platform yokuthi sinodzora nyika yetu for independence chaiyo chaiyo. We are going to have all races in our team. We are going to have all tribes in our team. Kwete zamunangagwa takaona rungwe ta mahomboy. Uyo homboy uyakuno uyaku ngangu ngangu ngangu. Inza akidaro. Nyika yose inokona kuwana vatungamiri in all the provinces and all the regions. All the tribes have to be represented. Kwete kuita a hegemon of a particular tribe.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni okukhankasela ukhetho awenzele eMarondera namuhla. Kunjalo nje amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance lawo ebesabalele ngelizwe ekhankasela ukhetho. eGwanda Central oncintisa edinga ukumela lesi sigaba edalele parliamente umnumzana Patrick Dube yena ubehamba eqoqoda ezindlini ekhulumisana lezakhamizi. Sebuze uDube ukuthi bezimamukela njani izakhamizi.
Zama door to door campaigns, hayi response is good. Ngenxa yokuthi abantu sibiza inguquko bayifuna, bamthabela sibili upresident omncane lo khona.
Kuyini okuthembisa abantu beGwanda Central alubana uthe wanqoba?
Okokuqala engibathembisa khona ikuthembeka nxa ngithe bangithuma ukuthi silalokhu esikufuna kuyefika ephalamenti. Okwesibili ngibathembisa ukuthi khona angisoze ngike ngise ngachiya iconstituency leyi ingazanga imelwe ngobuqotho. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu beGwanda. Obazaba bekuphiwe nguhulumende yikho engiza kubisa kubo njenge-CDF eyake yaba khona sayibisa ya-oditwa and saba spot on.
Balalela abantu ungabatshiyela wapha amazwi?
Amazwi ongabatshiyela wona ngithi asisebenzenini ndawonye ukhetho lube ngolukhululekileyo singayenzi ubudlwangudlwangu. Siyabona ama-posters adatshulwa akuniki nhlonipho. Sifuna owinayo awine iposta yakhe isesihlahleni odliwayo adliwe la iposta yakhe isesihlahleni. Kodwa-ke mina ngangisiya khona le ephalamende zowavele ngizawina Nkomo ngizawina so nxa sengise kuwineni senzawa sengisebenza phela imisebenzi yabo naleyo zawa bengithuma yona balesithunywa sabo esithembekileyo.
Umnumzana Patrick Dube udinga ukumela isigaba seGwanda Central edalele ephalamende engowe-MDC Alliance. Einsiza South khona umnumzana Angila Cala Ndlovu odinga ukumela isigaba lesi ephalamende yena ukhala ngobuyanga bona athi sobuthwalise nzima abasakhulayo.
Abantwana bethu sebegugile beguguiswa yiso isekethe baba beguguiswa yikuvukuza umhlabathi lapha nalapha kuthiwa lapha kule gold litholakale i-2 grams kodwa sebesebenze baphela emzimbeni kuye kuvukuzwa laphana kugethwe laphana kugethwe laphana kudingwa lelo golide elingatholakali ngendlela. Abantwana bethu sebesebaguga kungabakhangeli iningi nababatsha sokungani ngamaxhego beqeda lapha abantwana abatsha sebezama nabo ukuthoko sizawuqeda lokho okuthiwa yi-stress ubathola yonke indawo sebethenga utshwala izipatalala. Kwayisikho ukuthi siyabasona kabazenzi ngumumo odalwa nguhulumende okhona owenza abantu bahlupheke basebenze nzima bangakwazi lalapho abaya khona. Kunjenjenje abatsha abayiboni ikusasa yabo ngenxa yezami because ikusasa yabo laba bantu ivele isibulewe kabasaluboni uncedo lokuvota ngoba bayarigwa futhi bangavota. Abantwana sebephelelwe lithemba, they've lost hope.
Uthini kuZulu weInsiza South?
Bobaba nabomama asisukumeni sonke ngobuningi bethu asingeza ke sidlulise i-40 years lokho esibuswa yilaba bantu. Ingani abantwana baka-Israyeli nge-40 years bangena eKhenani thina sesingababuyisela laba bantu kuyabe sokuyi-43 years kuyabe sokuyisiqalekiso kuNkulunkulu. Asinangu uJoshua umfana omncane asichuphukeli laye nangu ngitshela abantu baseZimbabwe nanti ithuba kufanele sitshintshe uhulumende sitshintshe iparty ebusayo sifake iparty yenguquko e-MDC Alliance. Abantu laba babi umbuso lo mubi.
Umnumzana Angila Cala Ndlovu udinga ukumela isigaba seInsiza South edalele ephalamende engowe-MDC Alliance. Enkayi South khona umeli walesi sigaba edalele ephalamende yena udinga ukuqhubeka esimela umnumzana Abednego Bebe wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu eNkayi Center namhlanje lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi ziyevota ngobunengi zikhiphe iZANU-PF embusweni. Asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Bebe.
Hayi kukhanya ngani lapha abantu benkayi sebekhethile abakukhethileyo thina sesiqedile sesimelele ke umhla ka-30 njalo bakhulume sobala bakhuluma ukuthi bona sahamba salwela ilizwe ukuthi sizibuse hathi ukuthi kubuse umuntu oyedwa salwela ukuzibusa sonke ngokunengi bethu so ke ngalose sizathu yibo sabhala iconstitution entsha ngo-2013 eyasinika i-devolution of power thine sesikufuna ukuthi inzuzo evelela lapha ebantwini babakithi kayibuyele ebantwini bakithi inzuzo evelela esigabeni kayibuyele esigabeni i-development eyenzakala esigabeni kayilawulwe yisigaba asisafuni ukusele eHarare iHarare isimothile ayimotshanga wabantu kuphela imothe ilizwe lonke basobala-ke bakliye abantu benkaya ukuthi hhayi thina sesimelele umhlaka-30
abethuselwa yini abadala khona ngapho ikakhulu ngabezanu-PF kumbe amanye amabandla
hayi ongasethusela-ke kuthi ukuthi uyabe umuntu oyabe emhlawumbe engaveli enkayi abavela lapha enkayi kangimboni ongethusela omunye ngoba inkayi sebekhulumela kukhulumileyo njalo bathi kabesabi lutho njalo bona bayathembana njengabantu benkayi kabahlukuluzane
abangenelisanga ukuza emhlanganweni wakho lamhlanje ungathanda ukuthini kubo
abangenelisanga-ke sibe lo mnyama omkhulu imota ekade kufanele zithwale abantu ezimbili zisuke zafa siyaxolisa-ke kulabo-ke abanganelisanga ukuthi bafike kodwa-ke ngikwenzayo kumawadona la ngu-5 angenelisanga ukuthi afike senzabalanda emawadini labo kuyadingakala ukuthi-ke sichithe igazi phansi khona ngale mawadini ngoba sesilungisele lapho lalona ugedo esintini sakithi kuqakathekile ukuthi umuntu achithe igazi phansi ma kusenzakala ubuhle obuhle yibuhle bonke lobo esilabo yikuthi abantu bejabula kangaka
umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende njalo uncintisa edinga ukuqhubeka emela lesi sigaba edale elifanayo uBebe ungumgcinisihlalo njalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elubhengula kobulawayo odinga ukumela isigaba lesi edale lephalamende umnumzana CMC Bebe Nkomo laye ubeqhubeka ngomkhankaso wakhe unkomo ongumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party uthi uhamba kuhle umkhankaso wakhe
umkhankaso elubhengula hhayi usahamba kahle ngokuthi sibanengi singu-17 esikhontestela ukuba ngu-MP so ke you can imagine ukubana even like nxa ufaka ama-posters uyaswela lapho ungafaka khona wabantu abaningi sebefakile ukuthi uyafika e-sportini uthola kulandawo kodwa-ke hhayi elobhengula akukabi lolutho olusuphayo sibona ngani wonke umuntu ule tshukuntshu yokuthi akhulumisane labantu belobhengula
kuyini obathembisa khona abantu belobhengula la alubana bethe bakubuyisela edale lephalamende
into yakuqala engibatshela yona ngiyinto into one ukubana kuza implementwa uchapter 14 oyi-constitution okhuluma nge-metropolitan council so ngingaba ngu-MP wabo ngingaba yiparti ye-metropolitan council lapho engizakhangela ngokujulileyo nezinto lokuthuthuka kwebulawayo so leyo nto yiyo eqakathekile embatshelayo ukuthi no before ngiyimemba yeparliament ngangisehluleka ukuthi ngingenzani ne-corruption engaba khona ku-city council kwakungela lutho engingangingalwenza but njengoba ngizabe ngilelungelo lokukhangela ngokujulileyo izinto zakobulawayo ngibathembisa ukubana ngizaba lelihlo elimbanzi njengomuntu ongala-corruption ongasohlela njengoba silabadala abasebefike ku-65 balisebenzela ilizwe they may not have a pension anywhere kodwa-ke i-government kayikwenze lokho so ngizazama ukuthi ngibalwele abantu ukuthi kube lo mthetho owenza ukubana abantu bahole abeleminyaka efika 65 going forward
umnumzana CMC Bebe Nkomo udinga ukumela isigaba selobhengula edalela ephalamende njalo engowebandla le-National People's Party singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we-Studio 7
ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Wobe kuliviki imthwakazo omuhle sisephumula constituency lapho sixoxa lomnumzana Nkululeko Nkala ongusakhulayo ongenayo kukhetho ekhangela ukuba lilunga ledali lephalamende. Nkululeko, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, onjani?
Ngiyabonga baba, thanda ukuthi ngibingelele abalaleli balolu hlelo. Okuqakathekileyo ukuthi ngibone sokuyisikhathi ukuthi ngisukume lami ngithi hayi sengisebenzile kwezemidlalo kodwa nanko njengalaba abakhulayo siyaswela i-representation phambili ngale ngasezithi hayi lami ukuthi ngincintise lapho ngingene ngichovana labanye ngiyabe ngincintisa ephumula uphumula constituency ngifuna ukukhethwa kwezephalamende.
Esigabeni sakho mnumzana bakhona yini abasakhulayo abakhangingena ukukhetho lolu ngaphandle kwakho?
Sithe sikwi-nomination court ngiyengatshayisana lamajaha amabili amathathu engathi ngontanga. Okuyinto enjabulisa kakhulu la ukuthi haye simi ngedwa ufuna ukusukumela phezulu ethathe lezi ndaba. Isikhiwa sithi sona even if you ignore politics, ipolitics ayisoze ku-ignore. Yabaningi bethu sijayelele khona lokhu ukuthi sesibaleka sithi hayi lokhu asikho kwethu. Kodwa akula muntu ozasilungisela ngaphandle kokuthi sizilungisele thi.
Wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene ukukhetho lokuba lilunga ledala lephalamende kuleminyaka?
Isimi ningi iminyaka sikhangela okwenzakalayo phandle lapha. Okokuqala ungakhangela abantu ba khala nge-unemployment ekhona eZimbabwe jikelele. Sikhangelele ngizawuthatha ngikubeke eduze kakhulu nami. Mina bengikwezemidlalo, ngikwezemidlalo esithi arts industry. I-arts kwamanye amazwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iHollywood contributes significantly ku-GDP. But kithi ngapha eZimbabwe siyayi-ignore. Kuyinto ekwanisa ukuthi njani singanitha kuhle abantu abakwanisa ukusikhulumela phambili ukuthi bethi hayi umsebenzi lawo lo is not just entertainment ukuthi laba abagidayo ngani kuthiwa ngezinye izinto eziyaphambili. Sikhangele njalo khona abo sisakhuluma nge-unemployment yikho ikhampeyini yami ngiyirana ngithi creative leadership. Sihlala silokhu esimelele ukuthi kuza kuyela kuyevulwa omelini lawo CSC njengakonkona okwakukhona kudala. Asiyali siyafuna ukuthi i-industry ivuke but zikhona ezinye indlela esingabhoda ngazo ukuthi silungise ukuthi sikwanise ukuthi sitshintshe izinto singabi dependent. Sikwanisa ukwenza ama self-sustainable constituencies. Yikho ezama ukuthi ngikwenze ngephumula khona lokho.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abantu?
Khona ama options ahlala ekhona. Kodwa mina engakuthembisa izakhamizi zephumula. Ikuthi njoba ngisho nge-creative leadership. Isikhathi lesana sokuthi sihlale simelele ukuthi kuzabuya imali vela e-parliament. I-parliament ayilethi imali. Sifuna umuntu ozakwanisa ukusukuma etshintshe zonke izinto zelezi. Zibe yiyona leyo imali. Umdala unkomo wathi nxa ufuna imali lima. Ziningi izinto eziningi esingazenza ezephumula constituency ukuthi kwakuqala ngemva kwamagrosa wonke asiphumula kulama industry. Backyard industry zonalano wababaza khona abawelidayo abayenzani. We formalize those things. Sesilayo employment leyo esikhala ngayo. Tshela abantu ukuthi thina besiyenza leyo ukuthiwa yibulawayo arts awards enyangeni ezidlulileyo. Yithi esihambileyo sahlala phansi lamankampani. Ukuthi amankampani nxa ekwanisa ukuthi esukume ethi nasi 50,000 yenza nini ezemidlalo. Singethulwa kuyini ukuthi sithi nasi 50,000 asiguqule nini iphumula.
Angikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo Nkululeko usitshela ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Ngibambeka kunombolo ezithi 0772214373. Le enet one ethi 0715654255.
Hayi, ngiyabonga Nkululeko, bekuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana.
Kuvonga mina baba.
Kwanele kwalamhla mthwakazo omuhle lapha bengixoxa lo mnumzana Nkululeko Nkala. Isikhathi du bafethu masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo nguMike Hove, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, owawusenziwe manje, kandlela obaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyaqhubeka ngodaba lokuthi abafana bakathesi bangazani ukushela lapha ngani kuyabehlula. So-ke ngilenhlanhla ngoba ngilo nkosikazi Lilian Mlilo, yena ongukhansela edolobheni lakoBulawayo. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba.
Ye, ngibese ngisiba ke khona ngale Goli lo baba uDumisani Ncube. Baba Ncube, kunjani?
Siyaphila futhi kids njani?
Isiphile kakhulu. Ngikase ngawe ke Ntombi endala. Kuhamba njani abafana bakaThethi ngazani? Ababoni lutho la.
Okwenza abafana bakaThethi bangaboni kuhle. Isiko kalisekho. Izinto ezazisenzakala kudala ngesikhathi sikhuliswa thina ngabogogo mina ngile minyaka kaThethi phose 49 years. But isikhathi sona sana sikhuliswa ngabogogo thina. Kwakulesikhathi sokuthi wawungaphongu phongu ubhudlukela nje waqala ufundiswa. Ekhona ukuthi phongu ngena kaThethi abantu bakaThethi ogogo labo anti abaselasi isikhathi sokuhlala labantwana. Ngesikhathi zakudala abantwana babehlala labo gogo uzokuthiwa umntwana eyinkazana iyagcina endlini isikhathi esingange lokho esendlini esafundiswa. Athe phuma phandle vele eqinile seyinto. Kuyafanana lakhona okho kwabo bhuti. Labo bhuti kunesikhathi sokuthi kwakuthiwa bhuti bayahlala egangeni. Hlala egangeni amaviki la maviki besegangeni bekhulisa babelayo akwenzela ukuthi singayisesentombini. Esesiyakhuluma layo eqinile eyindoda. Kathese kakuseko khona kaye mbona ingane silahlekelwa liseni.
Baba Ncube kambe uhamba njani emajaheni la?
Hayi izinto azisafani nakudala. Phela ukhumbule ukuthi manje sekunendlela ezilula zokwenza izinto. Indlela ezilula bona akusahambi uma ngumuthi baye abantu bahamba imota bahamba ebhasini into enjalo into ziyatshintsha nesiko alimanga ndawona. So manje abafana yes of course abantwana kuba lula ngoba manje kulamafoni kulama-email akusabhali incwadi ukuthi ulinde inyanga yonke ukuthi iyephendula. So into zakhona ziyashesha kusheshe kulunge masiko ezinye izinto futhi abantu sebeku-advise abantu abangasokuhamba ebhizinisi yabona into enjalo. So kuya ngokuthiwa kufundiwe kufundiwe kanti ukufunda sobhuku kuphela. So uyathola ukuthi even uma uyintombi uthola ukuthi ubonelwa umuntu wakaza ashele indoda.
Khonapho-ke nkosikazi Mlilo ngasikhangela pho kungalungiswa njani khonokho ngoba kukhanya ngazani kungane sokumemetheka kakhulu.
Mina ngibona ngani ukuthi sikulungise lokhu ngcono nga kuyavunyelwa kube ngumthetho welizwe ukuthi kube labantu abangeniswayo ezikolo ukuthi abantwana batholakala ukuthi bayafundiswa ezikolo khonokwana amasiko akudala. Kube lababalisi abakufundeleyo khona lokhu ukuthi bayefundisa abantwana ukwenza kube yinto efakwa ku-constitution yeZimbabwe ukwenza ukuthi abantwana labo bakhule bekwazi khonokwana okwakusenzakala kudala ukuthi umntwana oyinkazana mba umntwana ongumfana wayekhule nqandwa ukwenza ukuthi azakhule abe mkhulu athi esengena esesiba umuntu oselungele ukuthi athole unkosikazi wakhe engumuntu oqinileyo. Namfisa ukuthi ngakwenzakala khonokho ngoba kathesi yikho okunye osokwenza lo mkhuhlane lumemetheke.
Sipho-ke indaba kade sithiza kakhulu lapha-ke Baba Ncube kodwa-ke isikhathi yitho sesingazani sesiphelile. So wena nxa sukhangele sibili khonokho okukhulunywa ngumama ukuthi phela kube lesikolo ukuthi kufundiswe isiko kwenzakala khonokho.
Njengakhonokho ukuthi abantwana kudala lakintsha besithi ma siqala sisiya esitejini sokuba ijaha kanjalo kube lapho kuhlanganwa khona abadala bedlulisele imfundiso ebantwaneni. Noma kungasuse esikolo kuba into enhle khona noma omunye uyakubamba omunye uyakubambi kodwa-ke khona imfundiso yazihambile omunye kuyamsiza.
Bala amafitshane khonapho-ke nkosikazi Mlilo.
Siyafisa ukuthi khona lokhu okwamasiko ngakuyabuyela kubuyele ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule bekwazi imithetho yamasiko lokuthi bakhule kuhle.
Ye ngithathele lithuba ukuthi mbonge ke ubaba uDumisani Ncube yena okhona ngale-ke kwele South Africa mbonge njalo ukhansela uLilian Mlilo khona ngale-ke koBulawayo uyingcwedi kwezamasiko esintu. Lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olubalelisa-ke njabulo ngumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upheteni namhlanje?
Umbhalo esiwuphetheyo sikhangele uJohn ichapter ka-4 ivesi yethu iqalisa ku-9 iyengena ku-10 isehlisiya phansi. UJesu ehlangana lomama weSamaria. Indaba esiyikhangeleyo le ngeyokuthi abantu bayathanda ukukhethana besehlukanisana ngemhlobo. Lokhu yinto eyayivele ikhona kusukela kudala. Singakhangela imbali yamaSamaria lamaJuda kwakungumhlobo owodwa owagcina usehlukana kusiya phambili. Ngakho kuhamba ngesizukulwane langesizukulwane babezwisisa betshelwa ukuthi akuhlangwana nxa ungumSamaria lanxa ungumJuda abahambelane. Sihlangana lapha loJesu kuchapter ka 4 iverse ka 9 ekhuluma lo mama weSamaria emcela ukuthi wahlangana laye kumthombo wamanzi wamcela ukuthi bengicela ukuba ungikhele amanzi ukwenzela ukuthi nginathe. UJesu wayewomile eyedwa abafundi bakhe sebedlule badinga ukudla kodwa sifumana lo mama esithi kuye ungeke wacela amanzi kimi ngenxa yokuba wena ungowesilisa ungumJuda njalo mina ngowesifazana ngumuntu weSamaria njalo uyakwazi wena ukuthi amaSamaria lamaJuda kala kudlelwane. Siyananzelela ukuthi uJesu semphendula kuvesi ka-10 laphana kazange akhulume ngokwehlukana kwamaJuda namaSamaria kodwa waqalisa ukukhuluma laye ngezinto zezulu waqalisa ukuveza kuye uNkulunkulu. Umama lo wacina egijima esenguyogijima esiye edolobheni leSamaria ebatshela ngoJesu njalo kuthiwa iSamaria yonke idolobho lonke laphuma leza kuJesu lazohlala laye lamncenga ukuthi ahlale labo amalanga amabili. Konke lokhuyana ukwehlukana ukwezehlukanisa kwakungasekho. Ngakho sifundani kule ndaba, sifunda ukuthi vele ukwehlukanisa mbu inkethabethane ivele iyinto ebakhona njalo kuyinto esuka ihamba kusizukulwane langesizukulwane kodwa sithola indlela enhle lapha engasisiza ukuthi kathi senzeni nxa lokhu kuphakathi kwethu. Okokuqala sibona ukuthi uJesu kazange athi ehlangana lomama lo waqalisa ukumchothoza kumbe waqalisa ukumkhangelela phansi. Okokuqala sibona ukuthi uJesu wamemukela umama lo njengomuntu olingana laye yikho wakwanisa ukukhulumisana laye kazange amkhangelele phansi ukuthi ngowesifazana kazange njalo amkhangelele phansi ukuba ngumama weSamaria kodwa simbona ekhulumisana laye kuhle emcela amanzi. Ngokokuqala lokhu ukuthi abanye abantu abangomunye umhlobo owehlukane lawe ubaphatha njani wena. Okwesibili sinanzelela ukuba uJesu wathi umama lo ngicela amanzi okunatha kutho ukuthi kumele sinanzelele ukuthi imhlobo ngokwehlukana kwethu lo omunye umhlobo okhangelela phansi ulakho olunye ulutho wena ongalalo balezinye iziphiwo balendlela yokwenza kwabo izinto ongeke wena wayikwanisa. Ngakho yikho uJesu wacela umama lo wathi ngicela amanzi emtshengisela ukuthi ulokunye umama lo alakho amaJuda angalakho. Siyafumana ukuthi umama lo waqalisa ukubona ukuthi laye ulolunye ulutho laye ulingana-ke noJesu ulingana lamaJuda. Ngakho uNkulunkulu nxa siza kuye uNkulunkulu uyasilinganisa sonke akukhethi ukuthi unguphi umhlobo kumbe ulikhiwa kumbe umuntu omnyama kumbe ulindebele kumbe ulishona kumbe ulikhalanga kumbe ungumntonga phambi kukaNkulunkulu sonke siyalingana. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu selisiye esigabeni lapho kuzaba lokhetho khona njalo yikho lapho ukuqalisa khona ukuvuka ukwehlukanisana phakathi kwabantu. Ngakho umthandazo wethu yukuthi lindaba kamama weSamaria ehlangana loJesu kayisisize ukuthi sinanzelele ukuba sonke siyafanana phambi kukaNkulunkulu siyalingana njalo ngabe singabona uNkulunkulu nguye odiliza imduli esehlukanisayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba igama likaJesu siyathandaza ukuba udilize imduli yokwehlukanisana imduli yokukhethana imduli yenkethabethana kodwa sibe lokuzwisisana hlalisane ngokuthula langokuzwisisana ngegama likaJesu siyabonga.
Lathi siyabonga mfundisi. Lapho besivuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Silipheke impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Black Rhinos 1, Highlanders Boso 0, Triangle United 5, Shabani Mine 0, Chapungu 1, Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 0, Yada 1, Mutare City 0, Nikruta 2, umdlalo wokugcina ke ubuphakathi kwe Dynamos le Chicken Inn ziphele zingutshikilobhanqa 1-1. Ukuziphetha ezosuku umthwakazi omuhle esikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa emarondera lamhlanje lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobuningi bakhe eHarare ngolwesithathu esola indlela iZEC ephatha ngayo amalungiselelo okhetho. Okay, Aba mabandla chieneyo labo bebe kankasela uketo endaweni zelizwe ezi chieneyo. Asibeni sonke kusasa ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matuka Nduna bafubatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Stay tuned.